okuqakathekileyo izizalwane zezimbabwe fanele zikunazelele ukuthi why zekhipha ingalo lifuna ukuqila akula sizathu sokuthi yale ukuthi nxa siyaphrinta amaphepha okuvotela kuhanje abantu ke bekhona okumi babona ukuthi bekusenziwani. Okwesibili, akulakhetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele izek ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni, ngoba i-ballot paper le-voters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzanu ezokuthi icile ngazo. Ngakho ngeke upresident uNelson Mandela ukuthi ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo, izek kuzafanele yazi ukuthi akusoze kuvumele ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma nge-ballot paper ekamongameli Dokotela Sibanda uthi wena izek ifake umongameli Mnangagwa phezulu, liyibonile yini i-ballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela
ngeqiniso? Vele phela udiboko lokuthi into engaziyo abantu bezanu mntakamama yokuthi akusekho umuntu othanda izanu. Bakhona abantu basebenza ezek ababuye begidiba beklabalala betaba umkhosi babuya nesempulu bazi ukuthi lina bantu i-ballot paper leli selenziwe ngendlela engekho emthethweni, phangani libone. So kuliqiniso mpela, sesikumeme kahle sawubona ukuthi ayikho nje kukhuluma, kuliqiniso ukuthi izek isithethe i-ballot paper yaliprinta ngendlela ukuthi upresident emasangaza laye phelakhe seliye lokuqala kukhona nesibili okuyinto engekho emthethweni njalo into engavunyelananga lamanye amabala ezombusazwe aphathekayo kukhetho lukamongameli.
Izek ibithembisile ukubana izalimema, izamema wonke amabandla, izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dimo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa kusuke kwathi hayi lokho ngeke kwenzakale, ngoba lingakwenza ngizehlule ukwenza isito kungenzakala ngizehlule ukwenza isitoti sami sokuthi ngenzeni ngiprinte amaphepha ngokufuna kumbe ngibe lamaphepha avela kwezindawo angasolawa avele lapha. Yikho kwenza njalo lathi sivele sisethe ukuthi hawu umuntu abantu laba bayala into elula kangaka engeladubo, asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalantshi kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona kanti lapho ukuthi indawo kanamaphepha sithethi na sizadinga abantu bethu abazabe bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinta amaphepha amaningi okungakanani, njalo aphrintwa ngoluhlubani, njalo nokuthi owaphrintayo ngubani, bayibonele into esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe lamaphepha. Kodwa uZulu weZimbabwe ufanele laye acabanga azibonele abantu beZimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okunzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa yi-security threat angiyiboni, okuthiwa yenzakala ukuthi hhayi amabandla aphikisana ngabakhona amaphrinta asuzasebenze kuhle, akula ngitho la sizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process. It really will cost ZEC nothing. ZEC ayisoze iswele lutho kumbe icine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha edindela khona amaphepha okuvotela upresident lamalungu ephalamente lamakhanselini.
IZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu Dokotela Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi lizangena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingene?
Now nxa ukhetho lusenzakala luzenzakala ngoba izek isicabanga ukuthi no kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi hayi we want to vote this year but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele izek ilungise lezi zinto kumbe nxa izek isehluleka hayi izek kayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi hayi izek iyehluleka ngalele-ke ngayitshiyane le ndaba zokhetho kwele Zimbabwe bese sicela i-SADC, African Union, abo-United Nations ukuthi please come in sincedise izek ngoba iyehluleka ukuthi thi hayi kupresident uMnangagwa nxa efuna ukuzocila.